kathesi sebe lendlela eziningi zokuphendukisa abantu. One, bayenza ilayini abantu bame elayini the whole day kungakhanyi ukuthi kwenziwani, baseve abantu abalutshwana. Then abantu abangama aliens, in most cases you'll find ukuthi umuntu oyi-alien engxenye uyabe abazali kungasela abazali, and for that reason ukuthi kuthiwe kahamba ayebhalela incwadi ngumzali kumbe ngubani, yena evele ngela muntu ongambhalela incwadi akusebenzi. Kodwa kulesivumelwane sokuthi umuntu onjalo afile i-affidavit, bona labo bantu baphendukiswa ukuthi bayakhalala ngoba babe belokhu bebuzwa lokhu nalokhu, ukuthi alright, umuntu oyedwa angene isikhathi eside laba abanye baze bakhala laba phandle. Angikashuwa ukuthi umuntu lakho konke esengenile uyaphendukiswa.
Nxa likhangela konke okwenzakala elizweni, imbono imbiko eliyitholayo ithini?
No, imbiko ethilayo ivarid, kuya ngezindawo. Ubungabe ungcono kwalo lolu hlelo yikuthi isigaba iwadi iyabe inkulu, kodwa bakhethe ukuya lufakela ekugcineni kwewadi yakhona abantu bonke from different directions. I'll give you an example. Ye wadi 2 yakobulawayo, bahamba bayefaka airport, bayefaka enye eTrinense, and abantu bahlala eNorth End, bahlala eThegela, bahlala eQueen's Park, abanye bahlala eRichmond. Bonke labo bantu kumele abanye bagade baye town, baphinde bagade baye Trinense ukuthi bayethola lokho. So alumedi ngitsho
bona ingani solo siyaphela kuyabe sewuhambe njani, basebe baningi nabantu abarejistile
bakhave ama-areas wonke, ngoba khathesi abanye abantu banobuvila bokuthi benze khona lokuthi agade lapho ehle aphinde just go and register.